Incwadelo tshe ngabe inhlanganiso yeSRC ithi imidlalo yonke isimisiwe kusukela namhlanje zilithumi lane kunyanga kaNhlangula mpaka kuze kuyefika isikhathi lapho uhulumende azayethisa khona imigoqo yokunqabela lomkhuhlane njalo atsho lokuthi le midlalo isingaqhubeka. Lokho kuza ngemva kokuba umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga ethule umbiko ovimba yonke imbuthano lokuqinisa imigoqo. Lokho kutsho ukuba le midlalo yeChibuku Super Cup ibimele idlalwe kuleviki isimisiwe. Zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwari rawuthi ukumiswa kwezemidlalo kuzaphazamisa kakhulu lolu hlangothi.
Ngokubona kwami ukumiswa kwezemidlalo kuyindaba enzima kakhulu ikakhulu ebadlalini ngenxa yokuthi ungakhangela emidlalo ungumsebenzi kwabanye ukhangele amalungiselelo akade esenziwa ngamaqembu atshiyeneyo emidlalo etshiyeneyo. Into eyade imele yenzakale ukuthi hayi kudlalwe kodwa kukhangelelwe ukuthi bakulandela yini imigoqo ekhangelelwe ukuthi nxa besenze imidlalo beyenze.
Nxa benhlanganiso yeZimbabwe Cricket bekhuphe umbiko besithi sebemisile inhlelo zabo balobe incwadi belabhela kumhlanganiso yeSRC becela imvumo yokuba beqhubeke ngemidlalo yabo. Ezemidlalo zimiswe ngesikhathi iqembu leZimbabwe A lincikilana lele South Africa A emdlalweni wecricket ohlobo oludlalwa phakathi kwensuku ezine. Wake waba isiphathamandla senhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni leZimbabwe eZimbabwe Football Association. Usiphambaniso Dube uthi ukumiswa kwezemidlalo kulakho ukudala ingxabano phakathi kwamaqembu labadlali.
Ngendlela okwenzakale ngayo kwelakithi la, ama-clubs azamile ukubhadala abadlali even bengadlali umdlalo webhora bebebabhadala bebenzela konke. Kuthe kuvuleka ama-contracts alawo ma-player ephela, ama-players they walked out of clubs, ama-clubs aqala ukukhala. So nanso inye-lockdown isibuyile again. Engibona kusenzakala ukuthi ama-clubs azama ukuholisa ama-players azalamba.
Amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League abephakathi kwemidlalo yeChibuku Super Cup yona ebisifike phakathi laphakathi ngemva kwalemidlalo yikho lapho bekuzaqala khona imidlalo yeligi yalonyaka. Umbiko okhutshwe ngumphathintambo wezempilakahle uthi akusavunyelwa ukuba abantu babuthane bedlule amathumi amathathu njalo abantu bavunyelwa ukubuthana emfeni kuphela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.